Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo mohle ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Abazihlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokhu okwenzakaleyo, kutshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Intatheli zindaba ze-Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazihlola ukhetho leZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi, kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lintatheli izindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho lokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngivikezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalithumi lane 14 abazahlola ukhetho kuleli, njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwembiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi balethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August we will deploy our observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezehlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa lalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela loZulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukeneyo zelizwe mhlaka 21 ngomvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho uminjani elizweni. Okhokhela iqula leSADC umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters to
I-SADC ikhuthaza uzulu wonke obhalise kuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhlaka 23 Ncwabakazi. Sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle.
Uhulumende ophila kuhle lamanye amazwe, ngukhulumende ophila kuhle lamanye ama ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele. Ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi apho ngubuya azohlolisisa ukhetho. Kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lati hayi thina asilakho esingakufihla.
Kodwa enye ingcitshi ecubungela ezombusazwe uMnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho.
So lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani.
I-SADC ithi layo kayisoze ithathe icele, isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwangolwesithathu weviki ezayo. Ukuza kwi-Commonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe ake wabuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003. Amaqula omabili athi aza kwethula imbiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhlaka 29 Ncwabakazi. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imbono kakhulumende ngokukhulunywe yila maqula aweSADC leCommonwealth yehlule njengoba umphathi ntambo wezokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe uMnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo weVoice of America. I-Studio 7 yakhweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le yinto esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo weVoice of America, unkosikazi lo Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe, esithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa isisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, uMnumzana Njabulo Ncube, usole kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi, kubi lokho okwenzakaleyo. Utshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle. Kulo muntu obuleweyo eGrandview, kubantu batshawe emakhaya, bachaya abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengenile, ungenile emakhaya, ungenile not only eMashonaland, ungenile lemajebeleleni, uhambe ePlumtree uyabona ukukhona. So bayasaba, abasabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo, njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu. Lokho ukubona njani?
Lokho vele sikubonile ukuthi khona uza kwenzakala, ngoba athi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalist abathethe eSouth Africa abanye bangikhona abangasebenziyo vele kumidiya esibaziyo, sizithulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli ukuthi uthe khona eZimbabwe kulungile, kodwa kulunganga. UChris was just chased away from Zimbabwe because they don't want uti bebona ukuthi kwenzakala. Kathesi ngikhuluma nginje ngasePindura kulokuthula but bona abantu bekhokozela.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha i-New Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini
hayi uhamba nge-wrong futhi nxa wadlala ibhora yabukwazi umuntu utshayela ibhora phezu kwegedi hayi engikubona ngiphansi lapha ashiko lokho amadoda lawa asaba asaba kakhulu yasifuqa yikho nje bengavumeli ukuthi ama-journalist angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free and fair election because nakathesi sengingenile ePindura amapholisa asegcwele esitudini abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona.
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-TCCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Agusi thandabuzi tungobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfo wethu omunye wama-champions. Abantu bezani babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe. Bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula ama-poster bathonisisiwe basejeli kulokhu kule-selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani iZANU-PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe. I-TCCC sebedliwe ngumongameli wethu ubaba u-advocate Chamisa. Akusimbisele muva lokhu kusipha isympathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabede bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa baphongukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapholisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana lama-high court lezeki kwinto ndawonye. Silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-TCCC yiwo alwisana wodwa.
ngike ngabhodabhoda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe ZANU-PF befaka ama-posters abo, ngabona be-TCC labo befaka ama-posters abo, ngabona lalabo abakhokhelwa ngumama uValerio I think ngangaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa. Thina njengeZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uThiwenga nobaba Mohadi lo chairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general ubaba uOben Bofu bonke be former president they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu. Umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njengeZANU-PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna unqoba kuhle lokho abakuthi free and fair, ngakho asifuni kuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu. Kodwa sesibabonele amalunga aweTCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekulethayo ngibonile ngale enkulumane ngale ukulo siswe wethu uSoneni elobhudu wethu uOstalos ebonke bengamalunga aweTCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona pana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona pana. So nxa even sokuchisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU-PF asikho khona ngale thini ngoba ndabona abantu khona kulamanye ama candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo.
Kuke kwaba leze hlakalo yini kubandla leZANU-PF lapha bangathi labo bebe dajulelwa amaphepha abo okukhankasa amapolisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini?
Manenge ama posters ethu asedajuliwe edajulwa ngabantu bona labo abeTCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama videos ku social media isebenzise chickenini yabona kwakuseke eGoodu nxa ngaphambanisi esadabula ama posters ethu senza lokhu lokhu.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we Studio 7. Abazancintisa ukukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa. Ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kunenge okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa ukuqeda udubo lwamanzi, ukuzwelakala kwamagezi kwamanye amalokithi kanye lokusilela kwezikolo zikamasipala. Umnumzana Ngqabuto Mpofu webandla leMthwakazi Republic Party ozancintisa kuward 5 eGwanda uthi zinenge indubo ababhekane lazo ikakhulu elokitshini leSpiscop North.
Amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayiphi indlela. La engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna amabridge, umansipala wayiyenza kazange afake amabridge. Indawo yethu yayela amagetsi, sasesikhangelele sathembela emasoleni, lokhu nge amasela asuka azenzela santando kukho injolo yedwa abotshwayo.
Umnumzana Edgar Ncube uncintisa imele ibandla le-Citizens Coalition for Change ward 6 eGwanda uduza lwisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo.
Ngoba nanzela ukuthi akula sikolo kuward 6, izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private aso sikolo se-council. So ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo.
Umnumzana Canisius Nkala webandla lezaphu laye ozancintisa kuward 6 uthi kunenge okumele kwenziwe umasipala weGwanda.
Sibe nendlela ezokureyiza i-revenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamanisipala zihlala zingaholanga ngoba asilandlela zokureyiza i-revenue. Instead of ukuenforce imithi ama-bylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi, zi-attract abantu abazabuya bezokuzoba lama-firm.
Umnumzana Thulani Moyo ebandla leZANU-PF owakhethwe ngancintiswanga kuward 2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobho leGwanda kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi kungabe labantu umuntu ozangena echamber sokuthi mina ewardini yami, mina ewardini yami akumelanga kumele ukukhulumela iGwanda. Nxa sise council sikhulumela iGwanda. Ngimele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besipiscop. Ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikai. Asiphiwa ngokufana nayo, yes. Asidonse ukufana nayo, yes. Asoze sidonse futhi ukufana nayo, yes. But umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu weGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe ngukosazana Lungile Masuku.
Kube ngama-councillors asebenzisana labantu, kube ngama-councillors angela corruption, kube ngama-councillors alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngama-councillors athatha imbono ephuma kuzakhamizi isebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga e-councilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukuzilela kwamanzi, ungatholwa kweziwe ngesikhathi, kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezitshiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphela ndaba athabalelayo isigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho e-Zimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba iningi labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Unkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena-ke uchasisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
MP layo simelayo ukuthi silathi sithole umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Since emgwaqweni lathi singavunyela ukuthengisa sidingisa khonapho kungekho emthwetheni.
UCharles Ncube ohlala eJabalala uthi ufuna u-MP ozasebenza labantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe la ma-project.
Bukanti unkosazana Phesha Zinkomo wesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi mina ukuvota ngizavota ngaregister sibili kodwa ngiyadunda ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka leminyaka akulanto etshintshayo.
Amazi kamankomo wagcizelwa unkosazana Sakhile Ncube ohlala ePhelandaba.
Hayi thina sikhathele siregistile sibili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba loba singaze sivota akulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla leZANU-PF kulindawo unkosazana Cecilia Melody Verenga uthi abantu abavotela inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kobulawayo.
Abantu bePhelandaba bachabalala vukani for 23 years i-opposition ibusa kobulawayo sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kobulawayo akula change abayilethayo. Likhangele nasephathini yabo kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TCC ababili double candidate. Kulomsekelo wesikhulumeli saleli bandla uGift Osalo Siziba ongiye ofunwa libandla lelo lonkosazana Soneni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu oqotho.
Ngithembisa ukuba ngummeli ozakumela isigaba ngobuqotho e-parliament. Ngilomthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe intuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Bukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Okokuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba ye-development. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke kayi lezi gamba emaningi lamapotholu. Kufanele kulungisiswe indaba yemigwaqo into eqakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma behle phana ngemilomo abasekeli balaba abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba le double candidate abamela i-TCC kuze leZANU-PF ithathe isigaba sePhelandaba Tshabalala kukhetho lukamhla 23 Ncwabakazi. Ngiyimele Studio 7 ngapha ngaseTshabalala igama lami ngezo Jesus Banda.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi kaMasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likaMandlovu incangebomvu. Yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalami elangempela lokuzala e-40 LP Chuma ngizalwa uMalindi induna yami uMsigana emculweni ngifike 2017 aqala ureleaser 2019 insizwe ezingisizile insizwe kakhulu insizwe yasekheza bathi udlamuva ungobeza ngakwazulu entubatuba ekunjaneni nenkunzi emnyama mfokamdluli nodiliza mfokangwenye udaliqhaza elikhulu ungazanisa ney'nsizwa nje ezingamfokophelisa phambili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 073 56 544 59. Zisebenzisa inamba zasegoli kakhulu. Ku-TikTok inxele likaselo 1, ku-Facebook inxele likaselo ELPT noma inxele likaselo Njebomo ngitholakala lapho.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngiwesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kini noma uxhumana nabantu engisebenzisana nabo abafana no-PM nobanibani kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi utholakala kini konkiphi inombolo zazo okungezami.
Suka wensizwa likhohlo likaMandlovu incangebomvu insizwa ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli zindaba ze-Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le-SADC le-Commonwealth asebefikile eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.